So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokozo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu umhla ka 12 Mfumfu 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga eZimbabwe Congress of Trade Unions abotshwe izolo akhangelelwe ukuthi azamiswa emthethwandaba namuhla.
Kube khonona ngendaba yama-monetary policy lawa lama-introduction ama-tax kuthiwa sekule 2 cents every dollar kade vele petition yabo nje befuna ukuthi bekhulumisane nohulumende bekungaphathelanga le ndaba yokuthi ngizele ezitrakeni.
Uhulumende uthi uzimisele ukuguqula imithetho yokwethula izindaba lokunika amakampani amacence okuvula imisakazo. Bayakhala abathenga bethengisa impahla ngokugudeka kwesisindo semali yama-bandnotes.
Kuyalalulayo ipon noti kodwa kusasa iyavuka lokhuyana okuthengisileyo ingasakutheni. Uthenge wawoti into namhla nge-$10. Nxa uvuka uthengisa kusasa again that same thing obuyiwode nge-$10 okumele uyiwode nge-$20.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amalunga enhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions abafika phose amachuma amathathu ababotshwe izolo bakhangelelwe ukuthi lamhla bazamiswa emthethwandaba besethiswa amacala okufuna ukwenza udlakela emgwaqweni. Umnumzana Lizwe Jamela omele amalunga la uthi amapolisa asebenzise umthetho we-Criminal Codification and Reform Act ekubopheni umnumzana Peter Mutasa, umongameli we-ZCTU, unobhala jikelele umnumzana Japhet Moyo labanye abakade belungiselela ukukhokela abantu abatshengisela emgwaqweni bekhonona ngokukhuphulwa komthelo wokuthumeza imali, ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo lokuswelakala kwesinkwa lokunye okufanayo. UJamela uthi amalunga ezeCTU kawola macala ngoba isekelo sombuso welizwe sibapha imvumo yokuthi betshengisele emigwaqweni. Usungula ingxoxo le ngokukhuluma ngababotshwe elizweni lonke izolo lokuza kwenzakala emthethwandaba.
MTR kubotshwa abantu abangu-20 batshona bevalele emapholiseni kwathi so ilanga selitshona, yikho lapho babatshela ukuthi kuthiwa babotshelweni. So kuthiwa khona babotshelwe icala lokuthiwa ngele kuthiwa participating in a gathering intention yokuthi benze umsindo. EHarare kubotshwa abangu-7 abahlanganisela abakhokheli be-ZCTU nabo bathiwa bayethesa icala lona lelo lokuthiwa bayenze into ozomsindo kuthiwa public disorder. Emashingo kubotshwe abangu-12 bagcine be-releasewa kuthiwa bazabizwa ngama-summons. So bonke bebotshwa lokhu kukhanya babotshelwa indaba yokuthi kuthiwa ZCTU yona ilungiselela ukuthi iyenze imarch bezama ukuthi belungise indaba ye-petition yabo abade beyifuna ukuyinika uhulumende mayelana le ndaba yama-policies ayenzakalayo. Athesi akhanya asefaka izisebenzi endaweni engayenziyo, isebenzi sezijala amagabha avuzayo.
Siyabona ke ukuthi amacalabo afakwe kulokho kuthiwa yi-Criminal Law Codification and Reform Act. So kungabe kunjalo kumbe kume njani?
Yebo, bonke bakhangelela icala amacala kumthetho lo we-Criminal Law Codification Act ophathelane nendaba ze-order ezithiwa bayenza into ezile-disorder. Kodwa lokhu kuyamangalisa ngoba abantu laba abantu abaphonga ukubotshwa emahhofisini abo bezivikele ekuseni nje kungelalutho lwenzakaleyo, bahle babotshwa ngamapolisi. Kulabanye abangu-26 abatshone ilanga lonke bevalele emahhofisini ezeCTU bengavunyelwa ukuphuma, kungavunyelwa ukuthi umpepe engene phakathi. Amapolisi athume esuke ehhofisini ezeCTU ilanga selitshonile.
Singathi kodwa umthetho uthini ngokutshengisela emigwaqweni?
Ukutshengisela emgwaqweni sokuchiyene le ndaba ye-ZCTU ngoba i-ZCTU kathi ikhuluma ngendaba ezingaphathelana le ndaba zokuthengisela emgwaqweni. ZCTU lilunga elimelela abasezisebenzi, so libekhonona ngendaba yama-monetary policy lawa lama-introduction ama-tax kuthiwa sekule 2 cents every dollar kade vele petition yabo nje befuna ukuthi bekhulumisane nohulumende so bekungaphathelanga le ndaba yokuthengisela ezitrakeni.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu, sixoxe laye eseHarare. Umnumzana Clement Moyo incwadi kwezombusazwe ezimele yodwa uthi iZCTU kumele ikhulumisane lohulumende ngokwenzakala elizweni leZimbabwe hathi ukugijimela ukutshengisela emgwaqweni.
Isishoshi yeZimbabwe baba Dube inabantu abalamawala. Amawala angkhona avelela ayinjuswa ngabantu abazama ukuhypa iproblem besenzela ukubhenefitha kiyo. Ungafika ezitolo namhlanje uzathola ukuthi amashelves empty abantu they are parked by. Besiyafihla izinto besenzela ukuthi khona khona izinto kuthiwe sezidula kazisekho besenzela ukuzithengisa kublack market. Why the government is letting them do that, I don't know. But isituation nangokwayo sibisibili ayimanga kuhle. Udubo lukhanya luyeza kodwa okunye okwenziwa ngabantu kwenza udubo luhoye. Angazi umuntu uyangizwisisa khona.
Ye, qhubeka baba.
So ukudemonstrator angazi ukuthi nxa bedemonstrator batshoni ngokuthi khathesi into esikhangelane la phela into okumele sibe yazi ukuthi nxa sesihlangane le problem kumele senzeni sonke as a nation. Angithi siyakwazi ukuthi sibuswa ngabantu abanye esingabathandiwe kodwa-ke kuzasinceda yini ukuthi sincedise udubo ukuthi luye phambili kumbe sizame ukuthi senze ukuthi siphinde. Okunye esikwenzayo hayi ayisikho okuqondile.
So-ke utsho ukuthi ngabahlale phansi lohulumende bakhulumisana ngalokho.
Into ekhona eZimbabwe ukuthi khona uhulumende yena ngokwakhe angazi ukuthi nguhulumende bani ngoba izinto lezi zenzakala nje ngenxa yokuthi kulabantu abakade bethatha imali beyifaka ezitridini beyihamba iswelakala loba lanini ungafika ebhenki uyisweli. Lokhu bekusenziwa ngabantu abaseZimbabwe. Abanye bangikhona bengabantu abalezikhundla kuhulumende.
Umnumzana Clement Moyo yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi uzimisele ukuguqula imithetho yokwethula izindaba eZimbabwe lokunika amakampani amacince okuvula imisakazo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngunobhala wogatsha lwezokwethulwa kwezindaba lokusakazwa kwazo umnumzana Nick Mangwana obengumhlonitshwa kuhlelo lokukhulumisana phezu kwesimo kwezokwethulwa kwezindaba lwe-Fourth Estate olwenzelwe emahofisini ezimpapers ngokusebenzisana kohlangothi lukamabonakude lwalenkampani lweZimbabwe National Television ZTN lenkampani yezindaba yekwele Melika eye-Voice of America VOA.
Tina lakho open internet media space yedu kuthi vano vazhinji vakwanise
sifuna abe khona amathuba amanengi kwezokuthathwa kwezindaba uZulu atholiswe ithuba lokutsho imbono yakhe kusize ekutheni kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe.
Omunye wabekade bekulomkhosi ngumsekelo ogatsha lwezokuthwalwa kwempahla umnumzana Fortune Jasi oluncomileyo lolu hlelo.
Ngonthi ingxoxo kade silayo lapha ibimnandi kakhulu itshengisa ukuthi ilizwe liselamukela imbono etshiyeneyo.
Ujazi uthi ukusebenza kwalolu hlangothi ngendlela eyiyo kuzosiza ekuthini ilizwe lalo lithuthuke liye phambili.
Bengilalela u-Permanent Secretary uNick Mangwana lapha kutshengisa ukuthi uhulumende kulama-programs okuthi bavule abantu bakwanise ukuthi babe bekhuluma abathatha izindaba laba bekwanise ukuthi bangahlukuluzi nxa besenza imisebenzi yakhe.
Umnumzana Sizane Weza obekulo mkhosi laye uncome kakhulu ukusebenzisana kwamankampani amabili la abona ngokuthapha izindaba izimpapers le-VOA.
Uhlelo lolo siliphiwe ngabantu be-ZTN yona ingezimpapers lwathatha lafakwa kumphakathi lemazweni i-VOA okuyinto enhle esifuna ukuthi si-supporte silalele.
Okunye okungasiza ukuthuthukisa lolu hlangothi lwezokuthathwa kwezindaba yindlela intatheli izindaba eziloba ngayo zilandela okulawulwa yiziqondiso zokuziphatha kwabezindaba.
njalo into eziqakathekileyo ekade sikhunywa lapho i-professionalism kuma-journalist lokuphakamisa nje indaba zabantu singakhangeli kakhulu ezepolitics.
Umkhosi lo ungenwe zingcwethi kwezokuthapha izindaba abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu okubalisa Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, ummeli wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations, UN Resident Coordinator, uMnumzana Bisho Parajuli, labe Zim Papers. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Bayakhala abathenga bethengisa impahla emigoqweni abathi ukugudeka kwemali yohlobo lwama-bond notes kwenza ukuthi balehlekelwe imali enengi. Bathi imali le isigugudeke okokuthi iyaphela isisindo isesikhwameni somuntu njengalokhu kwakusenzakala ngesikhathi ilizwe lisebenzisa ama-bearers check agcina esekhitshwa nguhulumende owathi sokumele kusetshenziswe imali yamazwe ashiyeneyo ngomnyaka ka-2009. Ake sizwe unkosazana Pretty Mpofu othenga ithengisa impahla emgwaqweni ekhuluma ngodaba lolu.
Nakhathi singaphala ku-black market nxa uyabe usuthenga i-foreign currency sifuna umbuthi wokho ayisathengeki, liyabe lisiwa i-value every day, every hour. Lokhana ukuthi ungaze ulithengise uye nalo esikhwameni awulifela lapho elithenga khona, alisasebenzi, alisinanceda. Akusaa kakhulu ngoba akusaphileki ngalo, akusasebenzeki ngalo.
Pho-ke selisebenzisa imali yiphi nxa lithenga lithengisa impahla?
Sokumele sisebenzise i-foreign currency okuyukuthi abantu abaningi baya bengamayo, ngoba lanxa ungabe uthenga usithi uyathengisa kwezinye indawo bazakutshela ukuthi bafuna imali ye-US dollar. I-US dollar elingaholwa ngabantu abaningi liyabe liwekho. Umuntu ehambile ebhenki wahola i-bond note, wena usuthengise ngalo sokumele uyehoda izinto eziningi, abasalivumi kwezinye indawo i-bond note nxa usihoda ngalo, babe sebefuna imali ye-US dollar.
Pho-ke manje liyenza njani umsebenzi wenu nxa kunje?
Hhayi, nxa kunje vela kuphileke, sesisebenza kodwa kusebenzeka nzima ngoba uyalalulayo i-bond note kodwa kusasa iyavuka lokhuyana okuthengisileyo ingasakuthengi. Uthenge wawoda into namhla ye-$10, nxa uvuka uthengisa kusasa again that same thing wabe uyiwode nge-$10 okumele uyiwode nge-$20. So akusaphileki ngoba ezinye indlela sokuyikuwa vele kwamabhizinisi amancane, ikuwa kwisilo okumangalisayo.
Pho-ke nxa likhangela sibili siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe banamaqhinga athize ukuthi bangakubamba lokho, lina njengoba lithenga lithengisa impahla liza kubamba njani kwezethi imali ugcine usala layo ezandleni?
Vele ukuthi sigcine sisala nemali ezandleni ukuthi ngabe kuyenzeka babadike sithola lelo US dollar ebantwini, manje kunzima. Asisakwazi ukuthi sicalisa ngaphi sicine ngaphi ngoba lelo US dollar vele lona ngokwalo alikho ebantwini. So hhayi, indaba vele singakwaziyo ngoba ngokubona kwethu abaningi sizavala siliphethe i-bond note kodwa livele lingasathengi. So yikho sithi ngezinye indlela yikuwa kwamabhizinisi ethu nala amancane esizama ukuthi siziphilise ngawo.
Ye, ukuze abantu bekuzwe ukuthi sibili khuluma ngani kakhulu, faka ngiyomzekeliso ukuthi nxa ngisiye emkambo ngathenga amabhanana angu-20 nge-bond note, nxa ukuthi sengithengisile kuba nje kube nje, akufake khonapho sizwe.
Ye, khonokho ekade ngizama ukukutsho babadube ukuthi sithi i-box lamatamatisi uhambe uyethenga emkambo, mhlalokho liyabe lisenza nge-$20 bond note. Uzawabala amatamatisi lawana nxa uhambe usiyathatha ngama-10 cents uthengisa ngawo, uthole ukuthi mhlalokho uthengisile from that $20 owodengayo wathola kumbe ngathi iprofit ye-$10. Usuthwele esandleni $30. Xa uthi uyabuyela ngalo emkambo, amatamatisi sevuka ekhwelile, lelo same box olithenge $20 seliku-$40. Kumbe uthole ukuthi emkambo ngalo sebesala kwezinye indawo bathi bona lapho esiwode khona kufuneka i-US dollar, la ukuthi wode buya ngele US dollar. Wena ngapha ebantwini uhambe wathengisa ngalo i-bond note, wathengisa ngeprice yayizolo kuleli layizolo, usucela sona sokulenye iprice leyani osuthengise ngayo i-$30 ayiselavali. Sokumele wena uzibuyele endlini uthathe inye wayithengisa wayibeka futhi utop up ukuthi hayi ngcono lithenge ngiwode, ngoba vele impilo kumele iye phambili. uthengise futhi kodwa hayi sithayisa uzonke isikhali khali ngoba ngezindlela asisarani ama-profitable businesses esirani ama-businesses okuthola ama-loss ngoba uyabuluza every day you lose $10 from amatamatisi ngalawana the-same box oloda $20 every day uyabuluza $20
lapha singathi thuthu u-2008 sebuyile la
ye ubuyile and now ngezindlela thina njengamavenda singathi yi-reloaded ka-2008
kuyesabisa ukudlula kudala
hayi kuyesabisa ngoba khathesi lapha sikhuluma ngemali ezindlela ongathi imali oyabe uyidinga la uzama ukuthi uziphilise kodwa ekuqineni imali yakhona akusakhali ukuthi uziphilisa ngayiphi indlela ngoba ifika yiphinde yitshayise yona nge-stress leyo mali
imali leyi aliyenelisi ukuthi liyidinge kuba siphatheleni ukuthi ugcina ubambe izinto zakho uzibhalansa khonapho akuyenzi ukwenza njalo
ebengizama ukutsho baba ngapha ematamatisi ndakuyabe kukhalisa kubuye ngapha empahleni nxa uyakuthenga impahla uli-cross border uyabodile ulutho sithi ufake umzekeliso we-R50 ukuthi namntu uzathi ukwazi ukuthi i-R50 ilele ilingana le-$10 leyani into ye-R50 uyithengisa wena ufake lawe kumbe from $10 ufake igame ye-$2 ukuthi $12 nxa ususuka laphana ntambama su-chiceless ufuna ukuyathenga imali kuwosiphatheleni futhi uyafika that R50 isikhosta $20 usuluzi-ke phela futhi kumele uyithenge i-R50 yana ngoba kumele iwode nxa uthi uyayithenga nge-$20 kusasa uzama ukuthi uyawoda isiyi-$30 ukhuluma vele la ku-cross border i-situation yakhona sokungani kunzima vele ukuthi abantu sekumele sine khona ukuwoda ngoba kuyabe kunzima nami R300 izabe iyi-$30 kusasa wavuka nxa uthi uyabuyela kosiphathileni ka-$300 $35 hayi impilo yakhona inzima
uhulumende uyakwazi konke khonokho
hayi uyakwazi ngoba imali isimanga yokuthi kungekudala nje i-bond note bokuthiwa imali kayikho emabhenki imali yashoda kodwa uhulumende uyenele nje ukuthi akukhiphe ebantwini ukuthi i-bond note okuli-bond note i-USD okuli-USD saphuma ukubona sokugcela imali i-bond note ebantwini so ngendla indlela singathi uyakwazi ngoba leli bond note vele livele ngaphi liprintwe ngubani njalo yena wayevele ethe yenza imali yana wathi izabilingana le-USD akintye futhi igcigcikisetshela abantu ethi akusalingani so ngezinye indlela yimisebenzi yakhe uyakwazi kuyokwenzileyo
lo nkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla kobulawayo silokho sikudaba olufanayo abantu bakhala njalo ngokuthi ukuthumeza imali nge-RTGS lakho sokugugudekile uChris Gande we-Studio 7 uxoxa ngodaba lolu lomnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi okubandla le-MDC
kulobunzima obukhulu obulapha elizweni ngoba ibhondi ngokubona kwami sokumele ukuthi vele ungabi layo ngoba ayisakuncedi ndawo ungakhangela bengikhangela lapha ngidinga amaphilisi emafamasi bayakutshela ukuthi hhayi u-Mr Strong uyi-$6 6 user kumbe 134 bond i-134 bond shuwa into oyivele besiyithenga nge-$2 nxa uyayithenga nge-$100 uyethenga any simple tablets akusela tablets eless than $100 ngabona beyikhonveta kumabhondi so bayacaca sili bathi hhayi ibhondi kabasayifuni abaningi ezitolo zabo bazivalile unless nxa uthe wabuya ngebhondi lati esithengisa isamende isamende ikhona kodwa yi-10 user nxa uyifuna i-$30 ibhegi kuyukuthi sibili hhayi kulobunzima ufike ngapha lapho kuthelwa khona i-fuel ayikho vele khona kodwa lapho ethe yangena khona uzofithi kasisaswayiphi into esesiyifuna i-user kumbe i-cash nxa uthe wabalayo so hhayi kulobunzima obukhulu lapha okutshengisa ukuthi siphakathi kobunzima esingazake sibubona into ekuhlungu kakhulu ngizwe labangani bami bentshela le-Harare into ziyabe zikhona emagrosa akufani lo-2008 ezazingeko zikhona uzikhangele kodwa nxa uthe wabala leyo randi uzwe sokuthiwa mana sesitshintshile iprize irandi siwile sebekhweza iprize into suke watshayise half of the things ezinye uzuzishiye khonapho lapho othenga khona hhayi kulobunzima obukhulu kakhulu
manje nxa bengemukeli ibhondi abantu bayaphila njani ngokubona kwakho
uyakhumbula ngo-2008 laphana uChinamasa esiba acting minister of finance babephika bethi bayakwenelisa lokhu kodwa into engayinanzelelayo ukuthi abantu nje bodwa yibo abasebenzisebenzisela irandi, bezisebenzisela iusa, besebenzisa wonke nje ama-currency lamaphula. Bona lokhu besala besithi hhayi i-Beratech iyasebenza, kwaze kwafika ukuthi akusela umuntu wayesesebenzisa i-Beratech. Nabo bazitshaya ngani labo yibo abakwenziwe bathi asebe-announce ukuthi akube le multi-currency. Khathesi ngiyakubona sibili angupumputi ukuthi amadoda la asefuna ukuthi axotshe ibhondi bengazange bakhulume. I-user izisebenze ngoba umuntu wonke ofuna ukuthi uzozamela idingi ngendlela yena ayibonayo, hhathi ukuncediswa yihulumeni.
Umnumzana Albert Mhlangangu, usomabhizinisi wakwaBulawayo njalo uyisiphathamandla sebandla le-MTC, ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Kusenjalo, inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce ithi amakampani amaningi athwele nzima ngokuswela imali yeMelika, yikho nje iqhubeka evala. Ithi njalo amanye avala ngoba engafuni ukuthengisela abantu impahla ngemali yebond kanye lama-RTGS. Sixoxe ngodaba lolu lomgcinisihlalo we-ZNCC eMatabeleland, uMnumzana Golden Mwoni.
Khathesi abantu, those companies which have closed, bafuna ukuseva ama-stocks because i-cost yoku-replace ama-stocks angikona is becoming too high. So it's rather better you keep the stock which you have or the raw material which you have than to sell everything. So umsebenzi wangikona awuzoenzi because ama-stocks akazaphela, awuzokwanisa ukuyenza ukunye kuzo-replace. So khathesi ama-company, I think it's a short measure to look and try to observe ukuthi i-situation yangikona izahamba njani as we proceed.
Emhlubulweni weMatabeleland nami njani amankampani?
Amakampani maningi they open, nama-supermarkets wonke they all open. OK, o-Choppies, o-Pick n Pay, and ama-spas. Industry-wise, eBulawayo, industry yangikona, so akuphela industry ukuthi singakhuluma layo lapha. Ama-industry maningi, but i-National Foods is open. Lamanye ama-manufacturing companies, that club is open.
Ama-chemists ke, ama-pharmacy, amaningi sizwa kuthiwa avalile koBulawayo khona ngapho laseHarare elizweni lonke jikelele.
Ya abantu bathi njalo that kulama farmers avalile, but I did the snap survey. What I realized that they were open, but ama farmers maningi they were asking US dollar. I've been to Bulawayo Center, I've been to Paket Center, the all mama farmers OQV they were open.
Umnumzana Gideon Mwoni, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce esabelweni seMatabeleland. Ngambe inkinga eziningi kweleZimbabwe zenziwa yikuthi izabelo kazilazibuse na? Okwamanje uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukuthi izabelo zibe lozibuse ogcweleyo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udaba lokunikeza izigaba amandla okuzibusa njalo zizihlelele intuthuko kwezenotho lakweminye imisebenzi liphupho elingapheli ebantwini basemkhonweni weMandebeleni, njalo abayibo abasungula lumbono ngobunengi babo sebaze batshona bachiyela abanye leliphupho. Kube lokujabula okuthize ngemva kokulotshwa kwesisekelo sombuso lapho okwathiwa leliphupho selizafezeka, kodwa besokungani akusoze kwenzakala. Kodwa uhulumende omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi lolu hlelo seluzaqhubekela phambili njengezifiso zabantu, kodwa kusaselomango ukuthi kuphume ngendlela njalo inenye alikuzwisisi. Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe ngumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo oweMatabeleland Collective, uReverend Useni Sibanda wenhlanganiso yamakholwa esiKristu eZimbabwe Christian Alliance uthi bakhangelele ukuthi njengoba uhulumende esevuse ithemba lokuthi lolu daba lwe-devolution lungafezwa ngempela, sokumele aye ebantwini ukuze batsho ukuthi bona bafisa kusetshenzwe njani, ikakhulu kukhangelelwe inkokheli ezikhethwayo.
Sikhangele lolu daba olwe-devolution elokuthi izigaba zingakwanisa njani ukuzibusa zizimele zodwa. Ikakhulu thina besikhangele ukuthi njengoba uhulumende eseqhubekela phambili efuna ukuthi lindaba ibe ngumqoka wokubusa kwabo okuzayenzakala ngaleminyaka emihlanu leyilandelayo, thina besikhangelela ukuthi njengoba sithe gwaqa lapha koBulawayo, yiziphi izinto ezicatshwanga ngabantu okumele uhulumende azingenise zibe yingxenye eyendlela okuzasetshenzwa ngakho ku devolution indaba eziphumileyo lapha eziningi ukuthi abantu bakhangelela ukuthi ngabe kungalungiswa indlela uhulumende amisa ngabo abantu abaphethe isigaba emakhaya labantu abaphethe isigaba zemadolobheni ukwenzela ukuthi lindaba yedevolution isebenzebe okweqiniso.
Umnumzana Dumisani Mpofu wenhlanganiso ye-Freedom First uthi kuqakathekile ukuthi kwazakale lapho okuphelela khona amandla engatsha zikahulumende ezigabeni.
Silapho esikhangela khona nge-devolution ukuthi umbuso ungabuya njani ezigabeni. But ngiyananzelela ukuthi nxa kuyukuthi uhulumende lesisekelo kakucacanga ukuthi ingatsha zikagovernment ezinjengabo-Forest Commission, National Parks labozina zona amandla azo angakhontrolwa njani kuprovince. I-devolution kuzaba nzima ukuthi bekhona ngoba yizo inhlanganiso ezikhontrola kakhulu i-land, ownership of land, investment ethi-based kuland. Yizo inhlanganiso ezikhontrola amanzi, for example izinwa nxa uinvesta ku-agriculture ufuna amanzi. So nxa izinwa ingakhontrolwa i-province ingaqhubeka nidulisa amanzi ayo kube nzima ukuthi kube labantu abazafuna ukuthi balime ngesikhiwa i-commercial farming ukuze kuzuzakale imisebenzi. Njalo futhi enye into eqakathekileyo okufanele abantu bayizwise ukuthi ukuswelakala kwe-service delivery eqondileyo akutsho ukuthi kwenziwayo ukuthi akula devolution. Kwenziwayo ukuthi kwesinye isikhathi ingatsha zikahulumente ezikhona zisebenzi kuhle.
Obesemhlanganweni lo umnumzana Siyaphambili Moyo uthi indaba zombusazo sezingene kakhulu ezigabeni okugcina sokungumgoqo njalo kuncindezela intuthuko yalezo zigaba njalo kubangela ukwesaba ebantwini.
Into eba ngumgoqo kakhulu yindaba yokuthi into zonke sezapoliticizwa lezinto ongamelanga ukuthi zipoliticize. Ngokunjalo lokhu sokubangela ukuthi kube lokwesaba ebantwini abaningi kakhulu, ikakhulu sikhangele emuva, you know, i-region yeMathebeleland isikhathi seGugurawonda abantu abaningi babulawa bahlukuluzeka. So sokusiba nzima kathesi ukuthi lanxa belezinye izinto abafisa ukuthi baziphakamise beyesabe besesabela khona lokhwana okwakwayenzakala emuva. So indaba yokupoliticize into zonke mbonani iyongumgoqo kakhulu kakhulu sokubangela ukuthi abantu bakithi abaningi babuyele emuva.
Abesifazane labo bangene ngelabo ilizwi besithi labo bakhangelele ukuthi kuzaba lentuthuko eqondane labo ikakhulu kwezempilakahle njalo abala ndlela zokuziphilisa. Unkosikazi Magodonga Mahlangu owenhlanganiso yamalungelo oluntu eWoza uthi ukufakwa kwenhlanganiso eziningi kubapha umthwalo omkhulu wokubalanda ezigabeni abangahlali kuzo. Uthi ukuthuthuka kwesigaba kuba nzima ngenxa yokuswelakala kwamathuba.
Mama kakhulukazi bakhangelela ukuthi kube le ntuthuko ezathinta bona ezigabeni. Intuthuko leyo kakhulukazi bakhangele masikhangele kwezempilakahle ukuthi khona imango abayihamba ezibhedlela ikhatshana singakafika ezibhedlela khonale kodwa vele sikhangela ukuthi khona kabenelisa ukuthi khona bethole ukuziphilisa ezigabeni. Bakhangela i-devolution nxa engabayenzela ukuthi into ezitholakala ezigabeni zabo zibenze bathuthuke bazisebenzise zingalawulwa ngomunye umuntu. So i-devolution esikhangelela khona kunjengomama ukuthi khona silane ezigabeni zethu sithuthuka kanjani. Kakhulu nxa sikhangela ilungelo lezemfundo ukuthi khona isigaba the more abantu abangafundanga or the more isigaba singafundanga ukuthuthuka kwesigaba kuba nzima.
Abakhubazekileyo labo balethe izikhalazo zabo ngoba belivalwa izikhathi eziningi. Umnumzana Killian Dube uthi isikhathi esiningi abakhubazekileyo bayachiywa ngemakhaya njalo abananzwa kunhlelo eziningi ezenzakalayo ezigabeni kanye lakumphakathi. IZimbabwe lilizwe elilenhlelo ezinhle emaphepheni ngoba liyingxenye yenhlanganiso eziningi zomhlaba njalo lalo liyaphatheka kulezi nhlelo. Kodwa akula okubambekayo okusuka kulezi nhlelo. UZulu usebambe umoya ngokuthi kuyini okuzaphuma ngalolu hlelo olwe-devolution. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Singakehlukani wathi sikhangele indaba ebesikhokhela lamhlanje. Amalunga eZimbabwe Congress of Trade Unions abotshwe izolo akhangelelwe ukuthi azamiswa emthethwendaba namuhla. Bayakhala abathenga bethengisa impahla ngokudeka kwesisindo semali yama-bond notes. Uhulumende uthi uzimisele ukuguqula imithetho yokwethula izindaba. Siqhuba lapha uhlelo lwethu okwamanje. Asidibane ntambama ngo-7:30 p.m. Oliver Lesayo, uKip Stube.